Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela, njengabe lenkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 17 impandula 2020 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu nje bese bengabantu asebegqoka amamask njalo lalapho ezidolo lapho singena khona bese sanitizewa. So bekusokuyindlela nje esiphila ngayo.
Yine ngilithi lilethemba lokuba iCOVID-19 ayisoze imemetheke elizweni. Kulandela ukuyekethiswa kwemigubho yokuyenxabela eZimbabwe laseSouth Africa. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa, 7,598, asebefunyanwebelayo eZimbabwe. Abazali kanye labafundi bemukele ngenjabulo isinqumo esithethwe ngabezimseki sokwengezelela isikhathi sokubhadalela indleko yokuvala imihloliso yalonyaka. Ikomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yazise ngeviki ezidluleyo ukubana ukhetho elizweni olwaluke lwamiswa yikuqhamuka kwe-COVID-19 soluzakwenziwa ngempalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa, 7,598, asebefunyanwe bele-COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebezinkulungwane phose eziyisithupha, 5,823, labulala abangamakhulu edlula amabili, 224. Izwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi, 1.4 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lantathu, 33,251. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamashumi phose amathathu, 29,910,816 ababanjwe belalo. Labulala phose izigidi esisodwa, 941,541. Kubika abekolijini le Johns Hopkins University. Iningi lithi lethemba igciwane le-coronavirus alisoze limemetheke elizweni kulandela ukuxekiswa kwemigoqo yokwelenxabela eZimbabwe laseSouth Africa. Ngesikhathi uhulumende esithi inani labantu abahlaselwa kumbe bebulawe yi-COVID-19 lilokhu lisehla. Kumalanga ambalwa edluleyo ugatsha lwezempilakahle beluveza ukubana kakho osebuliwe yilo mkhuhlane lanxa imbangela ingakacaci. Intethela izindaba uNkosi Khona Dibiti utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukubana iningi labantu belilandela iziqondiso ze-lockdown lanxa kunzima ukubana lingasondelani.
Abantu nje bese bengabantu asebegqoka amamask njalo lalapho ezidolo lapho singena khona bese sanitizewa. So bekusokuyindlela nje esiphila ngayo njalo nasikhangelela inani labantu ababanjwe le-coronavirus lenani labantu esingathi ngaba-recovery seliliningi kakhulu. Imizamo ebikhona iyona leyo nje ukuthi abantu bagqoke amamaski lasezitolo kufakwe ama-sanitizer wona lawa. Esengunanzelele futhi ukuthi abantu abasahambahambi kakhulu edolobheni ngoba sasinanzelela ngesikhathi lesana kusase i-lockdown isabambile kakhulu. Abantu babethwala nzima kuye ethawuni, amabhasi egcwala nani. Kodwa inani labantu abasebevukela besiye ethawuni ngoba indawo zokuthengisa sokuhlupha ukuthi uthengise kulamapholisa lani. So uhulumende le council sebesithi abantu bethengisela lapha abahlala khona emalokishini. So inani labantu elingena ethawuni selisiba lilutshwane kakhulu. I-social distancing, hayi, lapha ikwata kungani kulo hlupho kakhulu.
Sibonile ukuthi uhulumende useyekethisa imigoqo ebikhona yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Kungaphathisa kakhulu yini abantu kumbe singabona limemetheka njalo ngendlela nje elibona abantu beziphatha ngayo?
Into ezamukelwe kakhulu izakhamizi kodwa asazi ukuthi kungabe kusiphatheleni khona lokhu ngoba sesinazeke ukuthi khona yonke into nje isingani sivuliwe esikhaya labantwana besikolo sebevuliwe ama universities asevulile so kuzaba le engathi activity eningi kakhulu elizweni sesizathisike kubona ukuthi ama numbers lawa e coronavirus azathi kuyehla kumbe azathi kucansa kodwa enyangeni lezi ezidlule bese kulendlela abantu ade sebevele sebeqalisa or sebejayele ukuphila ngayo ukuthi awuyikhatshana awuphumi usiya kwenye isithi awuphumi usiya kwelinye ilizwe izinto ezenzeka zona lezo so njengoba sokuvuliwe sibona la ma-flights lawo sevuliwe ama-regional flights sikhona sisanazelela ukuthi khona ukumemetheka komkhuhlane lo kuzaba njani ngoba la ma-tourist ungathi sevunyelwa so kuyinto nje sizathi ukuthi sinanzelele lathi ukuthi ingabe yinto engasilethela umkhuhlane kumbe kube le spike entsha kumbe abantu bazakontinua bezama ukuthi besanitize begqoke lama maski.
Lo nkosi khona dibithi inhlekele izindaba ebekhuluma icingweni losandekile emhlanga weStudio 7 ikobulawayo. Abazali kanye labafundi bemukele ngenjabulo isinqumo esithethwe ngabohlangothi olubona ngemihloliso always in fake sokwengezelela isikhathi sokubhadalela indleko yokubhala imihloliso yalonyaka bethi kubanika ithuba lokuqoqa imali evele ingatholakali lula ngalezi zikhathi zobunzima bokumelana le coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezimseki bethule umbiko wokwazisa abaphathisikolo elizweni lonke ukuthi sebengezelele amalanga okuhlawulela ukubhala imihloliso ye-ordinary level le-advanced level yalonyaka. Umbiko lo ovele kumqondisi wezimseki uMnumzana Nembaware uthi ukuhlawulela ukuloba imihloliso yalonyaka kuzamiswa ekuqaleni kwenyanga ezayo mhla ka-2 Mfumfu njalo abafundi bonke abakhangelele ukubhala lonyaka kumele baziswe. Lanxa abazali labafundi beyamukele ngenjabulo lesi sinqumo bathi kodwa kulobunzima obukhona ngoba bengafundanga okuzwayo lonyaka abafundi. Umbalisi ofundisa isikolo esisenkayi unkosikazi Ethel Chuma uthi abantwana abafundanga ngakho ukubhala imihloliso leyi yikwenza nje.
Lokhu kakuhlanga kakhulu and akuphumi kuhle kithi ababalisi kambe singathi sifundise 3 months kuphela abantwana laba bazabhalani kuyini abazakubhala kumbe lonyaka lakho kuyafana lokweminye iminyaka 2008 abantwana abangazange bafunde kuhle ngenxa zendlala lakho konke okusenzakala aluba ngakuyenza ngabayamisa ukubhala kwabantwana laba bayefunda ngendlela omele bafunde ngayo sibafundise lathi ngendlela lathi esazi ngayo esafundiswa ngayo lathi emakolishini.
Unkosikazi Sifiso Ndlovu ongumzali olomntwana obhala lonyaka laye ugcizelela kumbono othi kuzaba nzima ukuthi abantwana babhale ngoba bengafundanga.
So ngaze kurejistwe kathesi bayabhala ini ngoba bazange bafunde effective njalo yebo bayenzile abanye ama-crash lessons kodwa bangaka babengenelisi ukwenza ama-crash lessons ngenxa yokuthi abanye abazali besingasebenzi vele sizihlalele so izimali zangikhona vele bezingekho ukuthi abantwana bethole proper learning ngesikhathi se-lockdown.
Omunye njalo umzali olomntwana obhala lonyaka unkosikazi Nomsantini uthi alubana imihloliso iyadluliselwa phambili.
Ube ihulumende yethu iyavumela abantwana baphinde ibanga lokugcina lo ngomnyaka ozayo bathi sebebhala.
Omunye wabafundi ababhala lonyaka uPride Mzinja uthi isikhathi esiseleyo ukuthi balungiselele ukubhala sesisincinyane kakhulu.
Okusihluphayo ukuthi njengoba sesisebengezele isikhathi ukuthi siregister sokusele 2 months isikhathi sesisincane kakhulu ukuthi si-catch up njengokuthi maybe nxa ubonga register ngama-subjects akho maybe ubonga register ngama-session ngu-3 abaningi bahle baba-give up basebekele ukubala because bekwazi ukuthi abasabhali. So khathesi sokufuneka ukuthi besi-extendele isikhathi sokubhala maybe bethi u-January.
Abazali kanye labafundi bakhala ezimathonsi bethi ababoni abafundi bephumelela emihlolisweni ezabhalwa ngoba abantwana beqede inyanga eziyisithupha bengafundi njalo labo bengenelisi ukuthi bababhadalele bafunde kwabanye kanye lebulenjini. umgcini sihlalo wezimseki umnumzana Edimwenje utshele abephephandaba leChronicle ukuba bathethe lesi sinqumo ukuze banikeze abafundi ababhekane lobunzima obudalwe iziqondiso zeCOVID-19 ilockdown ithuba lokuqoqa imali zokubhadalela indleko zokubhala imihloliso le. Uthe ukubhadalela imihloliso kuzaqala mhla kuvulwa izikolo zikahulumende mhla ka 28 Mpandula kuze kuye kuma mhla ka 2 Mfumfu. Uveze njalo ukuthi uhlangothi lwakhe soluqalile ukuhlela amaphepha emihloliso ezabhalwa ngabafundi abaphutha izifundo zika grade 7. Wengeze ethi yonke le yimizamo kahulumende weZimbabwe yokuthi wonke umuntu athole ithuba elifanayo yokulungiselela ukubhala imihloliso yalonyaka engabe iphanjaniswe ukuqhamuka kweCOVID-19. Ukubhadalela imihloliso yeordinary level kungamadola phose angamakhulu amabili $190 ngesubject inye ngayinye. Uthi ukubhadalela ukubhala imihloliso yeadvanced level kungamadola angamakhulu amathathu lengxenye $350 ngesubject inye ngayinye. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uzulu wedolobheni leHarare uhlaba omkhulu omkhosi ngokuqhubeka kodubo lokuswelakala kwemali yokusebenzisa kundleko zakhe zansuku zonke esithi sokuphazamisa indlela athenga ngayo esola njalo lenyathelo likahulumende lokubeka umgoqo kumali okumele umuntu ayisebenzise ngelanga yenkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe $5,000 nxa kuyileyo ekumakhala ekhukhwini. Umavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu uthi sokuludubo lwansuku zonke ukuthola imali yokusebenzisa njengoba ivele ingatholakali lula emabhanga ethi lokhu sekubangele ukubuyela muva kwemisebenzi eminingi kanye lendlela asebephila ngayo. Umnumzana Mthulisi Chuma isakhamuzi seHarare uthi le nyathelo leli elathathwa nguhulumende ukubeka imigoqo kumali ekumakhalekhukhwini umuntu angayisebenzisa ngelanga lilimaza laye uhulumende kunzuzo yakhe yemali yomthelo.
Ngingakhumbula kuhle kuhle uhulumende uthatha 2% kwi-every transaction eyenza ngala ama platforms okuthumeza imali. Abantu abaningi besebenzisa o-EcoCash labo one man kulalaba abantu abasebenzisa ama-bank transfers.
Kwasekelwa ngumnumzana Absalom Dube yena okumsebenzi wemali othi kungasuye yedwa osengene enkingeni ngalesi sinqumo sikahulumende kodwa lalabo abathunyelwa imali evela phandle kwelizwe asebeswela indawo zokuntshintsha imali zabo.
Ngoba masingakhangelisisa lo muntu ubekade esenza imali ngokuntshintshela umphakathi via ama-EcoCash nama-one money. So since le zinto uhulumende esezivalile lo muntu akasena nayo eyinye indlela yokuthi usengatshintshela umphakathi imali. So in other words ngathi nomuntu uvele waphelelwa i-business esikhaleni njalo nje.
Uzulu uthi ukusilela kwemali sekuphazamisa indlela abantu abayisebenzisa ngayo sekusenza bangathengi impahla abayidingayo njengalokho abahlezi bekwenza sekulimaza njalo amabhizimusi amancane. Kodwa uhulumende uthi wathatha leli nyathelo ngendlela yokufuna ukuthi kube lokuhlaliseka kwezemali lokuqeda imisebenzi yenkohlakalo ebisiminengi emphakathini kwezemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhanyela umonakalo osudalwe ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ukuthi omama bona waluphatha njani lolu daba. Ngezizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izulu
lesikhukhula elibizwa ngokuthi nguHurricane Sally kubikwa ukuthi line okumangalisayo e-Alabama lezinye indawo lapho okubhidlike izakhiwo eziningi walimala njalo abantu abaningi. Akwaziwa ukuthi kubhubhe abantu abangaki. Kubikwa ukuthi izulu leli line kakhulu duzane lolwandle lakhukhula izikepe eziningi laziphosela emahlathini lemadolobheni. Sokule minyaka elithumi lasithupha wana izulu elifanayo kuleyo ndawo elalibizwa ngokuthi nguHurricane Ivan. Inkokheli yenhlanganiso ye-Economic Community for West African States ithi kayovumelani labasotsha kanye lozulu ngokubunjwa kukahulumende kwelemali kulandela ukuhluthunwa kombuso libutho. Inhlanganiso le ithi kumele ibutho linike umbuso uzulu ngesiphangiphangi. Wayengumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama uselobe ugwalo olulesihloko esithi A Promised Land olukhangela indlela angena ngayo esikhundleni sikamongameli, umbuso wakhe lokunye. Kukhangelelwe ukuthi uza kuthulela uzulu ugwalo lolu mhlaka 17 ngolwezi. Uzaloba olunye njalo oluzaveza impilo yakhe esephume esikhundleni sikamongameli.
I-Commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission yazise ngeviki edlileyo ukubana ukhetho elizweni olwalumisiwe kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus soluzaqhutshwa ngumpalakazi lonyaka. Lokhu kusho ukubana izikhundla ezedlula amashumi amabili zamalunga edale lepalamende lezedlula amashumi amathathu zamakhansila ezibe khona kulandela ukuqotshiswa kwamalunga la angabe MDC kunye labe-PDP. Lolu khetho lukhangelelwe ukuba lendleko yezigidi phose ezingamashumi amabili zamadola, $18 million. Iningi lithi lokhu yiuchaphaza imali ebingaphathisa uzulu odubekayo. Uhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxwaye lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo endawonye lomkhokheli webandla le-EFFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali onguye osungula lingxoxo.
Thina njengebandla le-EFF sithi siyakubona sibili okwenzakalayo across the country, but as we have said ukuthi obviously this is an MDC issue but it impacted to every Zimbabwean. So sikutsho ukuthi MDC must actually make up their mind ukuthi ikakhulu MDC Alliance ukuthi bazakontesta yini ama-by-elections. Thina I'm leading into a central command team to decide ukuthi are we going to participate or not, because people are being recalled and it is a fact, and kufuze ukuthi siqalise nje ukulungiselela to prepare for those by-elections.
Yeah, Moyo, nantu daba lina lithini ngandaba nale njengoba ibandla leni kuyilo eliyenze ukuthi kube lama by-elections lawo.
Yeah, thina I think njengebandla le MDCT si ready for ama by-elections. Into abantu kumele bayizwisise ukuthi thina udaba lolu size sifike lapho esifike khona indaba yokungalandeli i-constitution yethu, and therefore right now the reason why abantu laba bonke berecalliwe silandela i-constitution yethu ngoba iyacaca ukuthi yini okumele kwenzakala umuntu ovotelwe ngetikiti le-MDC ma ukuthi yena usebhilonga kwenye iparty. So angazi ukuthi abantu abacomplaina ngakho yini abakhala ngokuthi why si-recall abantu, ngoba yinto constitution yethu thina silandela i-constitution yethu. Sikulolu daba esikulo lokulwisana le-MDC ngayo indaba nale yokuthi i-constitution ayizangilandelwe. So siyayiwelcoma thina indaba yama-by-elections, sizimisele siredi abantu
sidabaibandla lisibone njani ukuthi amakhansila lamalunga ayigcwele lephalamende eqotho ngesikhathi abantu abathi khona imali le ezasetshenziswa i-18 million imali eningi kakhulu engayisetshenziswe ukuphathisa uzulu.
Imali le ivele iyatshontshwa as we speak. Abantu laba kade bekuma-councillors vele kuma-council chambers kade bengamasela betshontsha besenza ubudlwa ngodlwa ngobhinya. So akunani ukuthi ba-recalliwe because they have not been delivering for abantu. And njengoba ubaba uMoyo echila ukuthi hayi DC yona idecide ukurecall abantu laba ngoba bona bezi disassociate from ibandla le MDCT. So thina sikubona kungelani to do with us, but we believe ukuthi nxa kuyukuthi iconstitution itho njalo, thina we are ready to participate and we are ready to work with amanye ama progressive forces such as bona OMDCT. Ngoba enye into okumele siyikhangele lapha kule issue ye tribalism. Madoda singakhulumisi sichayinda inja sifihlumpini. Kule sense of entitlement, kule sense of tribalism, kula abanye abantu abacabanga ukuthi they are more Zimbabweans than the other. So therefore, kufuze ukuthi nxa kulandelwe imithetho ilandelwe regardless ukuthi ungubani. Ah, sikubonile after ufa kababuthwangirayo. So at the end of the day, mina I believe ukuthi there is nothing really, really wrong about what Dr. Kupe is doing. Umandated new president we party on Aliyah. MDCT.
Lina ke moyo lithini ngodaba lokufana imali esisenziwayo le 18 million ukuchaphaza imali ngesikhathi ilizwe lidinga imali. Lina lithini?
Ya, okumangalisa kakhulu ukuthi abakhala ngokuthi imali ichaphazwayo yiba be-MDC Alliance. Ekubeni ekuqaleni sabatshela from way right ekuqaleni singakayenza ama-recall ukuthi lana madoda udaba osolukhona yilolo lokuthi i-Supreme Court isicazulile udaba lwethu olwe succession ukuthi kahle kahle i-constitution yethu njenge-MDC sisilina abantu be-MDC Alliance lahluleka ukuthi lifunde i-constitution elithi libhilonga kiyo. Nanko-ke i-Supreme Court silifundele yalitshela ukuthi i-constitution yenu ithi umongameli webandla lenu angafa u-vice president nguye o-take over in an acting capacity until such time lize libe le-extraordinary congress. So and then after that success batshela ukuthi okay selizwile-ke ukuthi i-constitution ithini lokuthi i-Supreme Court sitheni la kule section ku-constitution ethi ungadissociate le party ekubeni ku-council noma ku-parliament ungene ngebizo le-party sizokurecall. Njalo-ke sithi thina we're not vindictive, sabatshela kahle sathi asikho vindictive, si-magnanimous even ku-victory le esiyitholileyo from i-Supreme Court. Sizolinika i-chance ukuthi liqonde lilandele i-constitution. Sabanika silile isikhathi eside sangananzelela i-constitution lokuza le i-Supreme Court ruling yenza ngomashi. Ama-recall amaningi khona siwenza manje. Sokudlulile inyanga ezingaki from March, April, May, June, July, August, sesikuSeptember. Almost 6 months umuntu esehluleka ukuthi adecide ukuthi kahle kahle umi kuphi.
UMnumzana Dan Moyo, yisiphathamandla sebandla le-MDCT, obexoxa endaweni lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, uMnumzana Innocent Ndibali, belo Chris Gande we-Studio 7. Inhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu eye-Human Rights Watch yethumele umbiko oveza ukubana uhulumende we-South Africa lamapholisa bayingxenye yabaphehla udlakela lokuxhasana ngemihlobo olwe-xenophobia olubhekiswe kwabamanye amazwe. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba ese-Johannesburg we-South Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi ziyavumelana lalumbiko othi kunengi okwenziwa ngamapholisa imithethwandaba lezisebenzi zikahulumende okhombisa ukuthi labo balawo lumoya ukucwasa ngobuzwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebo uthi zinengi izehlakalo ezikhombisa ukuthi kukhona okusolisayo.
Okokuqala, uthola ukuthi mhlawumbe bakuthola esitradeni ongela passport, ubatshele ukuthi uyikhohlwe endlini, abakuphi ithuba lokuthi uyilande endlini ngoba befuna ukubopha vele. Njalo ungaze ukuthi mhlawumbe uyiphethe leyo passport, kunzima ukuba bayayifihla kumbe bayilahle bakubophe ngoba lase-police station vele bazathela umuntu bengela amaphepha. Ngakho awulamandla okuphikisa njalo. Kuqaphele futhi sonke isikhathi uma kunemsindo kuhlasela abantu bangaphandle, abalandaba bazaguma kude le bayekela ama-South Africa achaya ntshontshela abantu.
Ngokutsho kwalo umbiko, amapholisa kwele South Africa kawenza umsebenzi wawo ngokugcweleyo ngesikhathi abakwamanye amazwe behlaselwa kudlakela lwe-xenophobia kusukela ngo-2008. Kwezinye izehlakalo amapholisa abesala ukusiza abakwamanye amazwe nxa behlaselwa. Kwezinye njalo atholakele ebopha abakwamanye amazwe abalamaphepha ukuba selizweni ngokusemthethweni kodwa bebavalela okwamalanga besithi basahlola ukuthi amaphepha abo ngaweqiniso na ukungenelwa ngodliko abakwamanye amazwe iziphathamandla zogatsha lwendaba zasekhaya lamapholisa emsebenzini ezindlini lezitolo zazo kudingwa abaselizweni ngokungekho emthethweni ngenye indlela etholakele ukuthi iyafana lokumemethekisa londlakela kutholakale njalo ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya lwehluleka kunikeza imvumo okuziphephele ngesikhathi okwenza sicine seselizweni ngokungekho emthethweni okuyikho isisusa sokuhlaselwa kwabo omunye wabebeyingxenye yokwethulwa kwalumbiko umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuthi amapholisa uhulumende lemthethwandaba abekho msulwa kulolu daba
uhulumeni amaphoyisa kanye nenkantolo bayathinteka ekukhuthazeni ukuhlaselwa kwabantu bokuza ngoba indlela abakhuluma ngayo bakhuluma ngale ndlela edala inzondo phakathi kwabantu ixabanisa abantu bokuza nabanezizalwane zabo laseSouth Africa thola ukuthi ungqongqoshe wezeyimali bekhuluma ekhonona ngokuthi abantu bokuza sebethethe imisebenzi yonke yasendaweni zokudlela kuthi ungqongqoshe owezemisebenzi naye ekhala ngokuthi abashayeli bamaloli abaningi babuya ngaphandle kade kuwona umsebenzi odinga ukuthi uthathwe ngabantu bokuza
onobe lumbiko isiphathamandla senhlanganiso ye-Human Rights Watch unkosazana Christy Yueda uthi uhulumende weSouth Africa wehlulekile ukubona ukuthi uhlelo lokuqeda izenophobia olwavunyelwana ngo-2019 luyalandelwa ngokugcweleyo lolu hlelo lukhuthaza ukufundiswa kabanzi kwezisebenzi kahulumende lozulu ngemithetho elawula ukuza kwabantu kwele-South Africa ukunikezwa masinya kwencwadi zemvumo yokuba selizweni kanye lokubotshwa lokugwetshwa kwalabo abahlasela abakwamanye amazwe umnumzana Sibanda uthi uhulumende wazimhlophe okufuze akwenze
kungakho sithi indlela okusetshenzwa ngayo ikhomba sobala ukuthi amalungelo abantu bokuza ayahlukumezeka and kwenzwa kakhulukazi nguhulumende nasezinkantolo uthola ukuthi laba abakhalaza ngebail ngabayitholi ngenxa nje ukuthi baphuma ngapha le kumbuthola ukuthi amathuba abo abamancane kakhulu kanti nenkulumo ezisuka kulabo abaphethe izinkantolo omanje namajaji zisuke zingezinhlanga zikhomba khona ukuthi inzondo iningi ebantwini bokuza
lumbiko ukhuthaza umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi aqakathekise kulandelwa kohlelo lokulwisa izenophobia olavunyelwa nayo njalo akwenze kube lula ukuthi abakwamanye amazwe abahlukunyezwe iziphathamandla zikahulumende bakubike lokhu kwabezomthetho mele sithu 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Mhlapo Kwezemidlalo, inhlanganiso yabadlali benguqu eyeFootballers Union of Zimbabwe ikwayisa abadlali bomdlalo lo ukuba baqaphele nxa bedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Lokhu kungenxa yodubo olubhekana labanye abadlali benguqu abadabuka kwele Ghana abagcine bethengelwa amatikiti okugada indizamtshina yokuphindela ekhaya. UJoseph Njanji, intatheli zindaba yethu yezemidlalo usipha lolu daba.
Esukwini ezidlule inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe ibambisane lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association ukuze kuphathiswe abadlali baseGhana abakade sebelobele kwele Zimbabwe. Abadlali laba babuye kwele Zimbabwe ekuqaleni kwalonyaka ngemva kokuba beqanjelwe amanga ukuba kule qembu eliholise imali eningi elibafunayo. Isiphathamandla senhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe uThomas Sweswe uthi abadlali kumele babe liqiniso lalokho abakuthenjiswayo bengakasuki ngakibo ukuze bengazitholi sebesesimeni esibucayi.
Uthando ukukhuza ama players ukuthi mama efuna ukuhamba phandle kumele baqale bagugule bacheke ukuthi team enjani abafuna ukuya khona or they need ukuthi ba approach the association or the players union case lay abafanele babe Ghana they were duped their money that they the team ebhadalayo eZimbabwe which was a lie and ama parents abo they have to sell everything ukuthi bathole ama tickets bakwanza ukuthi babuye eZimbabwe since there is a better offer eZimbabwe and it was a lie so sithanda ukubonga iFIFA labantu abagcinayo eShirenzi so on behalf of footballers union and H ama players to be cautious when it comes to dealing with nama agents
abadlali baseGhana laba ngabathi uPeter Tibila oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lani uFrancis Achitey oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu kanye loJohn Adupoku oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa bobathathu abadlali laba babuye kule Zimbabwe ngemva kokuba bebizwe ngenye indoda ebabhadalise amakhulu ayisishiyagalombili amadola aseMelika umdlali ngamunye isithiza bahambisa eqenjini elizabathenga ngenkulungwane ezilitshumi zamadola aseMelika umdlali ngamunye phezu kwalokhu indoda ibathembise ukuba iqembu leli lizaphinda libaholise inkulungwane ezimbili ngenyanga kusithi ngemva komdlalo bathole amakhulu amahlanu nxa bethe banqoba. Le ndoda inyamalale ngemva kokuthatha imali zalaba badlali. Ukuze kwavalwa imingcele ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 abadlali laba belokhu besetshirezi njalo baze babuyela kibo ngeviki edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Isikhathi asisavumi izihlobo ukubana siqhubekele phambili sisonke kulolu hlelo. Kodwa singekehle kani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iningi lithi lilithemba ukubana i-COVID-19 ayisoze imemetheke elizweni kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuyenqabela eZimbabwe laseSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.